lithona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje sixoxa lomgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMathebeleland and North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation
silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because yi point echo ukuthi khona amanani abantu ababa lise ukuvota eMathebeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asilabufakazi bokuthi izekhi sibisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalisa ukuvota ukuthi aliqiniso kumba ngamanga isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi okwakuqala izekhi bisithi yona lapha ehamba ukuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izekhi iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha aba register khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi linali labantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezanu PF yokuthi abantu beMathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa ukuthiwa khona libalutshwana abakutshela yilabana abazithi bona baningi yiba batshela bolina ukuthi linali balutshwana li thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokho akade siyikho khona uthiwa eMathebeleland iyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo then bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona banengi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokho abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongazi verify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongazi ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izekhi amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izekhi kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe Mathebeleland bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMandebeleni kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Hello-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo